sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani, olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuzibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa walelwa ukungena emzini kamuyi u-Oliver Mtukudzi obebekwa lamhlanje.
Ubaba uMtukudzi bengumuntu okade ethanda abantu. Ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu uma ebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba uNelson Chamisa labaphathi bebandla le-MDC, ngoba iZANU-PF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube yinto yezanu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usezaqala njalo ngeviki ezayo imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela.
Kungayisikho into nje, kodwa kuqakathekile ukuthi umongameli ayezwakale ekhuluma.
Kodwa abaphikisa umbuso kaMnangagwa bathi lokhu yikuchitha imali lesikhathi.
Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hhayi kona bekubutheleli, betshelwa izinto ezingasebenziyo.
Sizezwa ukwenzakale lamhlanje emhlanganweni weqembu le-Highlanders owe annual general meeting. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa walisiwe njalo ngamasotsha ukungena emzini kamuyi u-Oliver Mtukudzi umhlabeleli obengcwatshwa lamhlanje emzini wakhe kwamadziwa duzane ledolobho leBuhera esigabeni seMashonaland Central. UChamisa uze wangena ngemva kokuba abalandeli bakhe befuqe baze bawisa amasango. Okuningi asikuzweni kuntathwele izindaba yethu uGibson Bebe obekhona le kwamadziwa.
Iziphathamandla zikahulumende, ezebutho kanye lezamapholisa, abamabandla aphikisayo kwezombusazwe, abaculi kanye labanye abatshiyeneyo baze ngobuningi bezovalelisa uMtukudzi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Obemelele umongameli welizwe, umphathintambo ogatsha lwebutho lokuvikela ilizwe unkosikazi Upha Mchinguri wethule umbiko kamongameli ekhokela ezinye iziphathamandla zikahulumende ezinjengomphathintambo wezokulima lomumo womkhathi uPerence Shiri, iICT uKazembe Kazembe, kuthi umphathintambo wembiko lokusakaza uMonica Mtswangwa lomkakhe uChristopher Mtswangwa, umeya weHarare uHerbert Komba kanye lamalunga edale lephalamende atshiyeneyo.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe.
Sibuthene lapha ukuthi sizobeka lokuthakazelela indodana yeZimbabwe eyaveza ubungcitshi bayo kwezomculo uDr. Oliver Mtukudzi.
Kube yisiphithiphithi umkhokheleli webandla liphikisayo le-MDC uNelson Chamisa efika emzini okube kukhalelwa khona umuyi ngemva kokuba eke waliswa ukungena njalo wamaphandle kwemizuzu engafika amathumi amabili wasezangena. Ngemva kokungena kwakhe uChamisa walelwe ukuthi ayehlala endaweni ebeyihlezi abahloniphekayo, kodwa usuke wayazimela exhukwini lezakhamizi. Izolo uChamisa walelwe njalo ukungena enkundleni eNational Sports Stadium lapho akade kulesikhumbuzo sikaMtukudzi. Ilunga lebandla leli elunga lejayele parlamente emele iwangi central umnumzana Fortune Moyokeli usole okwenziwe ngamasosha esithi kulusizi ukuthi ibandla leZANPF lifuna ukuthatha imfa yeqhawe yomtukudzi kube ngumkhosi webandla labo.
Ubaba umtukudzi bengumuntu kade thanda abantu, ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu mayebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba Nelson Chamisa labaphathi bebandla leMDC, ngoba iZANPF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube into yezano.
Umolokeli uqhubeke esithi kulusiza ukuthi imbali etshiwe ngumuyi eyokumanyanisa uZulu yephulwa emfeni yakhe amathambo akhe engakaboli. Uthe umtukudzi wayeliqhawe elalela amalungelo oluntu ngomculo kweminyaka eminingi okubangela ukuthi ibizo lakhe laziwe phose umhlaba wonke jikelele.
Sikhule silalela izingoma zakhe suka kuma grade 1 sasaba abantu abadala, umuntu osebenze kakuhle, so sithelathi sizomphelekezela simnikeze inhlonipho efanele yena.
Abaphatheke kwezokucula bathi balahlekelwe yinkanyiso kwezokucula bekhomba ukuzithoba kanye lokusebenza gadalala okwenziwa umtukudzi. Omunye wabahlabaleli okhulume leStudio 7 uSani Makhalima uthe umtukudzi kufanele atshayelwe ihlombe ngokuba ngowakuqala ukuthi aphiwe leyo nhlonipho enkulu yesizwe kubahlabeleli njalo ube yisikhuthazo kubo.
Into eyenze lapha vele I think it's ngathi it's long overdue yabo, izinto ezinje so yabo, it's nice to see ukuthi ilizwe lekuseni liyaphambili in regards to respecting ama-arts emisebenzini yethu yabo.
Bekubuthene abangani kanye labaningi abasebenza lotuku kuminyaka edlula amathumi amathathu ecula abafana lowakwele-South Africa uSteve Dyer, unkosikazi Jace Mungoshi owasebenza lo mtukudzi kumdlalo kamabonakude owaba lodumo esaziwa ngokuthi Neria labanye abaningi. Mele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaqala imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela ngeviki ezayo. UMnangagwa uzakuba eseMrewa Center eMashonaland East ngomgqibelo. Umgcinisihlalo wesigaba lesi umnumzana Joel Biggie Matiza utshele umsakazi weZBC ukuthi lumhlangano uzakuba lithuba lokutshengisa usekelo lwebandla leZANU-PF lomongameli Mnangagwa. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngemva kwalokho okwenzakeleyo elizweni bekuqakathekile ukuthi umongameli athi ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi akwenze khonokho, athi aye ebantwini ayebachazela ukuthi kuyini sibili afise kwenze njalo kuyini okungalungisisa nalo mumo esiphume kuyo. Kuma isikho yinye into nje, kodwa kuqakatheka ukuthi umongameli layezwakale ekhuluma ehlangana labantu efinyelele ebantwini ukuthi hhayi bakithi umumo lolu ubonu nje njengoba senza imisebenzi leyo nje, abantu senzile lokhu, sikhwezile la mafutha ngezizathu lezi senzile lokhu, kuyindlela yokuthi umongameli afikise imibiko emqoka ebantwini ngemva kokuthi abantu betshengisele benza. Abanye bazenzile izinto zeze ngokuba bengazi ukuthi mhlawumbe kuyini uhulumende alakho ngakhonokho akulungisayo. Kodwa-ke ngelinanga abanye abantu bengazwisisa, abanye bengazisola ukuthi laphana kodwa siphambanisile, ngabe sesitholile umbiko onjengalalo mhlawumbe ngabe lokhu akwenzakalanga. Mhlawumbe ngathi mhlawumbe futhi lakho kungaba lithuba elihle ukuthi umongameli ehlangane lezakhamuzi labantu abayibo abamnika umsebenzi. Kuqakathekile khonokho, mbona kulithuba elihle kakhulu leleli.
Kodwa-ke kuyasetshenziswa lapha imali kwimihlangano le, khona imali ingekho elizweni ibe icithwa ngakhona lokho, kulungile yini ngokubona
kwami? Ngokubona kwami asifundeni ukwehlukanisa phakathi kukahulumende nephatha. Ngokunjalo imali esebenzayo lapha ngephatha ishiyo mali kahulumende, yikho sikokuqakathekile kumele sikunakekele khonokho. Uhulumende ngayisebenza, kodwa umongameli-ke ngomsebenzi nalowo kuqakathekile-ke njalo futhi ukuthi abantu bakunizwisise ukuthi izinto lezi ngima zitshiyene, iindleko zakhona zijiyene. Abanye abantu bayabe bekhala bethi hayi kudlaliswa imali kahulumende, kudlaliswa imali kwemuntu, hayi akula mali kahulumende edlaliswayo la.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, bexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. lokhu sekudaba lunye abaphikisana lombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi imihlangano le ikuchitha nje imali lesikhathi sikaZulu. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC.
Amaralo kwenzani abantu belamba? Amaralo okwenzani abantu belamba okwenza abantu bethengisela, bekhonona, belambile, akula msebenzi kakulani? Amaralo ngawokwenzani abantu behlupheka? Sizwile ukuthi sezabaqalisa, kodwa eqinisweni ngenye into naleyo ezahlala iliqhubu ebantwini. Endaweni ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe into ezihlupha abantu, bona bayagijima bayakwenza amaralo. Amaralo kwenzani ilizwe limi ngamazwane?
Yes, ke sakhuluma labanye abakubandla lezanu PF bathi kuqakathekile ukuba umongameli angene ebantwini kulandela ukutshengisela lokunye okunjalo. Uthini wena ngalokho?
Abantu ngabasatshelwa ukuthi kwenzakalani ngoba bazibonile. Uyabutshela izithutha ezathutha ngabe ezingaboniyo ukuthi izinto zinjani. Aso sikhathi sokutshela abantu lesi ukuthi liyalamba ngoba vele bayalambisa. Aso sikhathi sokutshela abantu ukuthi into ziyadula ngoba bazibonela le mali yakhona ngabalayo. Eqinisweni ukuthi aso sikhathi sokutshona ubuthelela abantu bezinqumbi lapha lalaphayana. Ubatshela lokhu ofuna ubatshela khona. Abantu into abayifunayo ngabe uyababuthelele batshela ukuthi intebe ziza kuba khona, imithi ezibhedlela iza kuba khona. Njoba izulu lingani kuza kwenzakalani? Akhulume izinto ezibambekayo, athi lokhu okokuthi athone ebuthelele abantu kungaziwa ukuthi abatshela. Hayi, laba abantu banesikhathi sokudlalisa mani. Xa be abantu belambile ngabazihlalile ngangcono bayedinga nalo mthwankela ingabe yini endawo ukuthi bayekulawo marali ngoba ngabancedi ngalutho ngakulapho eyaphuma lapho bona labo abezana abantu kulungu labatshele uthi ukuthi abantu bezimbabwe ilizwe lonke leliziphukuphuka ezingakwazi ukuthi zifuna ziswela umongameli welizwe ukuthi batshele ukuthi okungayisikoyuvi abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo hhayi thona bekubuthelelwe betshelwa izinto ezingasebenzi.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Okwamanje sengilithiya izandleni zika Mike Hobe esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhlanje kuhlelo silomnumzana uThami Khumalo, umhlabeleli odumayo ngale ngobulawayo kontuthu ziyathunqa. Sixoxa ngempilo kaMuyi uSamanyanga, ubaba Oliver Mthukuthi. Khumalo esikhiphani budiza, ngiyakwamukela kuhlelo labasha.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabingelela nje wonke umuntu osekhaya khona ngale e-USA indlela njalo la wonke umuntu jikelele ezibakwe ekhaya.
Khumalo, asixoxeni mnumzana. Ngiyazi ukuthi wena ungomunye wabontanga oke waba ngenhlanhla yokuxoxisana ngomuyi ubaba u-Oliver Mthukuthi. Kuyini ongasitshela ngale mpilo kaMthukuthi?
Ngicabanga ukuthi bafo kuningi engingakukhuluma ngempilo kwaba kuMthukuthi. UMthukuthi kini kule nsuku eziningi kakhulu azenzileyo. Ngempilo ka-Oliver Mthukuthi ngasho ukuthi impilo kaMthukuthi ibiyisibonelo. Njalo uMthukuthi tried to actually live, uphile impilo ye-art and try to show us the value of art, ukuqakatheka ye-art kwi-music industry le. Njalo wasesitshengisa futhi ukuthi uyabona, you need to hold on, kumele ubambelele ku-craft uNkulunkulu akunikeze yona. So uba kuMthukuthi kini, I remember one time when I was in Harare, ngize ngihambe ngiyambona, ngahlala la phansi. Umthukuthi was a very humble man, wayengumuntu ezifisayo olokuhamba kakhulu, ikakhulu abantu ngabasha yalela umntu wenza. Wasengitshela wathi, yazana ndo, value the craft that God has given you. When you value that, use it wisely. These are the words that he said to
me. Ngiyakuzwa. Siyezwa njalo ukuthi uMthukuthi usethole isichoqo sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi, bafo, ngangikhangela ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba ngasikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon ithi ukuthi deserves that and I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu like for instance njengomandela we make a big statue for him just to honor him.
Ngiyakuzwa. Right, Tami sesifikile isikhathi sokusigcina uhlelo. Cela ukuthi uhlabele ngamafishane ingoma oyithandayo kababa uMthukuthi.
Ngilongele bakho kase kase ngitalente. Ingoma engithanda kakhulu mhlawumbe kwesinye isikhathi ngiyake ngiyiperforme njalo abantu bayikholise kakhulu bacaba ngobaba Oliver.
Oh yes. Hola. As usual, uyayishaya Putami. Thank you, Putami.
Angibonge baba.
Hayi Tami, thank you ngokungena kuhlelo kuwe lawe ngizathi langalezo sesilahlekelwe liqhawe langempela.
Langalezo mfowethu.
Hayi mthwakazi omuhle ontanga kwanele kwalamuhla lapha besixoxa lo mnumzana uTami Khumalo mayelana ngempilo ekamuyi ubaba uSamanyanga uOliver Mthukuthi. Kule muli eka baba uMthukuthi ngithi langalezo. Kuwe baba uMthukuthi ngithi hamba kahle. Qhawe lamaqhawe siyohlangana phambili. Isikhathi sami sesiphelile, masidibane kuhlelo lwabatsha olwethu iConnection lilami uMike Hobe ngolwesibili Tuesday kusukela ngo-8 uhlelo bese lugqiba ngo-9 PM. Abafisa ukuxoxisana ngami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3. Hayi isikhathi 2. Bye bye.
Siyabonga Mike kwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya izandleni zika Gibbs Dube.
Sinana masiba wenziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola
ninjalo bekona ke izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba bamntu ke sithethi ke sixoxe lo nkosikazi sakhile liline uMadube. UMadube sidala ukuxoxa la ikonamba ke enkundleni kodwa abaningi alikwazi ukuthi uMadube uthethwe mbani. Usukuhlolisisa lamhlanje ukuthi kambe nxa wendele emuntwini ongaso wesintwini uhamba njani uMadube kunjani mama?
Ngiyaphila uMadube labalaleli njani?
Hayi siyaphila kakhulu lamhla siyadaba ukuthi sikhulume lawe sibili siza ukuthi wena wendele ngaphi uMadube?
E-India.
Singathi kunjani emendweni konami?
Right senge ngahamba ngakubona khona hayi. Alright, akula problem. Only kuphela ukuthi mawa ngumuntu omnyama lawo yabo usizo ukuthi usendaweni yabantu abangekho abamnyama but so kusiya ngokuthi lapho endele khona abantu bangikhona bayaccepta njani abantu abamnyama.
Ye, so wafika wabaguqela khona ngale bathini abamangalanga bathi umuntu lo.
Ye, awukuguqali isiko lethu labo. Isiko labo vele bayenza njalo so awuzange kungihlukumeze kakhulu but so kusiya ngokukholo. Ukholo bona ngale they are Hindus thina singama Christian so nxa ukhuleka uyakukhuleka but bona bale ukukholelwa lwabo abalalo bathangela problem lakho ngokuthi lo wami uyangisupporta mangisiye church siyahamba sonke siyekhonza sonke but owabo wesintu sabe sesindwa hayi abaforce omunye umuntu ukuthi ayenze isiko la uyenze into lawo obona ukuthi uyayenelisa uyayikwanisa njalo abakucontrol ukuthi njengoba usungiwakithi so kumele ufollow lona isiko lawo elisiyinto angizihambela nje echurch ngizikhonzele kuhle angina problem.
Yes, siyabona ukuthi nxa sokungena ukholo lwesihindu kulalokhu ukuthi umuntu engabhubha sokumele ukuthi kungafika eminye iminyaka sekukhitshwa sekugeziswa kwenziwa into ezinjalo akukho la khona ngale lapho wendele khona.
Hayi, ngale mina into engabona beyenza most ma umuntu ethe wadlula emhlabeni uyatshiswa athatha umlotha wangikhona yo uyafakwa kwenye indawo elulwandle ahambe umlotha uhambe la manzi but kuba lo munye umlotha omncinci I think abawugcinayo ezindlini ukuthi in some other time ngezikhumbuzo memorial babe lokhu bekwazi ukuthi umlotha lwana useglasini wawungukamntwanami onjani ovela ngabut the rest of umlotha yawuhambile lo lwandle but abantu babo bayabatshisa ababangcwabi njengathi thina esifaka umuntu kwi-box angcwatshe kukhofini bona bayatshisa then bese begcina umlotha.
Ye, esintwini vele bahle bethi lokho yikuloya phela ukuthi ugcina umlotha endlini njalo sutshisa umuntu.
Esintwini vela akuvamanga ukuthi sigcine umlotha endlini njalo sivele sikhula sikwazi ukuthi umuntu uyangcwatshwa ngokwesintu uyafakwa ebhokisini angcwatshwe nxa esekhaya ibhokisi lingekho uyagoqelwa kuhle ngengubo ayenzelwe kuhle angcwatshwe aphumule. Manje labana-ke bayatshisa but labo bagile isiko abalijayeleyo ngoba umhlaba kula indawo leyana is too populated so yikho abenzela khonokho ukuthi balokhu bangabi ne-problem yokuthi bagcine hluba la mangcwaba indawo yangikhonela abantu abaningi so isipesi sezindlwa kula mboni ukuthi bangaba le space sokuthi kube le ndawo lapho kungcwatshwa khona abantu abathe badlula emhlabeni yikho be-opt ukuthi bachise ilwandle zabo ziningi bayephozele umlotha lwanelwandle uhambe la mani.
Ye, labo malukazana labo bayatshiswa
umalukazana so bathi sokudependa ngokuthi uyakuthejenga kodwa for nxa kuwumalukazane oyakhona ngale esikweni labo ye bayenza njalo bathise but nxa sokunje kunjengokwami laye hayi kuyasomele ku-opta bakithe ukuthi bona bakhethe ukuthi bathise kumbe bakhetha njani but nxa uvele usuthethwe usungowakhonale so mbone ngane babe sebezakhulumisana la badala ukuthi hhayi lifuna ukuthi sitshise kumbe lifuna ukuthi lizincwabele umntanini but i-option embone ngani balawo vele yiyo ukutshisa nzake mbona ukuphawa uyangcwatshwa faka ukhofini.
Ye, ingxoxo yethu ibisimnandi kakhulu Madube kodwa ke ubona ngazani kuyisikhubekiso nje ongathi ngesihindu ngani ngani lokhu kuyahlupha lokhu yokumnandi nje ngamafishane ngokushaya khona
hayi okumnandi ngabantu labani esengike ngakubona most of them ngabantu abalothanda abashare they share into eziningi njalo they don't kill ukubulabulala inyamazana njengathi thina into esizenzayo ngabantu abalozwela abalothando so far angabi le problem.
Awubone ke Madube siyabonga kakhulu ke ungadina kusasa Ntombendalo.
Ngiyabonga kakhulu eduli.
Ye, lo ke nguMadube unkosikazi Sakhile Liline ukhona ngale ke kwele Botswana ngilethemba lokuthi sehlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale
khangela amanye amasibayawagcina amasibawawenzi.
Siyabonga Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ntungameli lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 verse 28 uPaul uyaloba lathi esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nasingene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siyakhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi kati vele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishiyile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imini kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje iyenzakele umfundo okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni kungangena isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo ningi izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flour kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho-ke impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe
akuyiphethe mfundisi
kulokuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abanye abadangeleyo abanye abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuphosi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokhu abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo kamagama elikajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami ngibonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga ntungamili kwezemidlalo kesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni ngalokhu akuzwe emhlanganweni we-Highlanders Annual General Meeting.
Igamu le-Highlanders liqhube umhlangano walo eliyiqhuba ekuqaleni komnyaka we-Annual General Meeting lapho abalandeli abathole khona indaba ezimnandi ezithi imizamo yenkokheli yaleli qembu yokuqeda isikweledi esibhekane leqembu leli kukhanya iyaphumelela. Kubikwa iqembu le-Highlanders lenelise ukuba lihlise lesi sikweleti ngenkulungwane ezingamashumi amathathu. Lokhu kuzangemva kokuba ukhethwe ukuba umgcini sihlalo weqembu lebhozo nyakenye uKenneth Mhlophe efunye wagomela ngemva kokungena kwakhe esikhundleni wathi uzalwisa kanzima ukuqeda lesi sikweleti ebesesihahabela ukuyafika kusigidi samadola. Wake wasebenzela iqembu le-Highlanders kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uBrian Moyo utshayele ihlombe inkokheli yeqembu le-Highlanders ngokwenelisa kwayo ukuphungula isikwelede lesi kanye lendlela umhlangano wanamhlanje oqhutshwe ngayo.
Lo ngokokuqala ngemva kwesikhathi eside ukuthi bethi hhayi lanxa bengavunanga bafake isivuno basifake esiphaleni kodwa abekwenzileyo ukuthi isikwelede sethu njengeqembu singaqhubeki siqonga sasiya phezulu. I think ngalokho sibatshayela ihlombe ngibona ngani besebenze njengekomiti okwakuqala basebenze kuhle kakhulu ukuthi at least isikweleti singakhweli sisiya phezulu njalo ngani bake basizama besinyikinya ngemali ephosifike ku-30,000 ngani kuyancomeka lokho.
Namhlanje njalo kuphiwe ithuba labo abakhankasela ukuba ingxenye yenkokheli yeqembu le-Highlanders abagoqela uModern Ngwenya kanye loLongweni Ndlovu bona abazancintisana bebanga isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weqembu kanye labathi uDonald Ndebele kanye loCharles Ndlovu bona abancintisana bebanga ukuba ngumphathi ingcebo. ungwenya noNdebele bavele yibo abakade besesikhundleni njalo ukhetho lokudinga kuba ngobani abazangena lonyaka luzaqhutshwa ngeviki ezayo mhla zintathu kunyaka kanhlanja. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilayo.